ngothi ngutshengisa ukuthi ngani sitsho njalo kusukusela ngo-November lohulumende ngena kuze kube namhlanje useboleke imali efika ku-5.5 billion dollars phakathina kwenyanga ezingafiki umnyaka. Useboleke i-5.5 billion dollars. Na ubakhangela ke imali engange 5.5 billion dollars imali enkulu okokuthi elizweni elingake leZimbabwe kufuze ukuthi lithiye umehluko. Kodwa ke ungazama ukukhangela ukuthi elizweni okuyikho osokwenziwe leso sikwelethe kuyini akekho ongakubona. Ye iqiniso ke elikhona ukuthi silokhu silohulumende othanda ukuboleka izimali, izimali zakhona ezithatha esiyazifaka ezikwameni zabanye balabo ababusayo. Hathi ukuthi zibuye kuZulu waseZimbabwe. Ngicela ukhangele njalo ukuthi khona esikhuluma ngokulumende ohamba ukuyaboleka 2 billion dollars kuReserve Bank of Zimbabwe yena evunyelwe ukuthi eboleka kuphela imali engadluli ku 70 million. And esikhuluma njalo ke lo hulumende ohamba esiyaboleka eboleka ngaleyo ndlela engazange ke edinga imvumo eParliament. So ke izinto zakhona ziyaqhubekela phambili yikho okusifulanayo kakukho okunye amangala ama-inconsistent policies. Khangela ubone baphe i-monetary statement last week sibona sesehlukanisa i-RTGS kanye le-Nostro account. Now ukukwehlukanisa lokhu emntwini wonke obonayo uvuma ukuthi imali ye-US dollar kanye le bond note akuhambelani kakulingani kakukho ku 1 to 1.
Hayi nanto ke udaba mnumzana Gawule, wena uthini ngalokho kwenzakalayo elizweni ukuthi ikwehluleka yini kwezanu PF kumbe kukhona okwenzakala?
Ngithanda ukuthi ngithi ngiyamuzwa uSwanda uyabeka izinto azibonayo ngomumo okhona, kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina ngiqale ngokuthi asivumeni ukuthi okwakathesi uMnangagwa upresident wethu uthe eqala wazama ukuthi alungise udubo lolo ngokuthi ukhabhinethi yakhe afake abantu esingababiza sithi ngama-technocrats kuma-ministries akhiya njenge-minister of finance. I-ministry yemali le ifuna umuntu ololwazi lezinto ezithile njengakhonokhu singasikhangela ukuthi idakalakithi uMthuli Ncube ngumuntu oyingithi kulelo ngalezimali. Ngokunjalo ithuba ulinikiwe uMthuli Ncube leslogan sezana PF ngabana kasazi ukuthi sitshawa njani. It's not a politician, umuntu owazi umsebenzi wakhe. Sithe thina ubaba upresident uthena uMthuli Ncube azazavalelwe ngaphi uzanikwa indima yakhe azisebenzele weza kuyehlula laphana laphana belokhu ihamba lakho itshintshatshintsha. Kodwa singakhohlwa phela ukuthi sisuka engcwabeni lapho into zafika khona kakhulu, into kumumo lowo ubulimele kakhulu konke konokumumo weZimbabwe lowo umumo kathi ukhanya ukuthi uzofika ebangeni elibi kakhulu. Kodwa kuzaba lobuhlungu obuthile ekusunguleni kwemisebenzi enjengayelele elethwa ngoba uNcube uMthuli ukuthi ivune ukusekelwa kodwa izaqala ibe lobuhlungu obuthize njalo kulabanye bethu abayibo abazama ukuthi basapote nje uhlelo lolu balimaze bangabomu besenza ngabomu. Ngingakhangela izinto ezenzakala kathesi ezokukhweza ama-price landi kulokuhlanya phakathi lobumvulu phakathi ebuthile ekwenzeni izinto zakhona ezokutshengisa ukuthi kulesandla so esibi kakhulu, isandla singafuni ukulungisa kodwa isandla silobuthakathi phakathi ekutheni abantu bazwe kakhulu ubuhlungu. Yebo phela ubuhlungu kuzaba khona ekutheni izinto lezi ziqale kuhle. Ungakhangela ngikhangele isomo zami ukuthi even nanxa umuntu ezithwele umfazi ezithwele esebeletha kule buhlungu sibebuthize kodwa kusasiyabe sephethe umntwana sesithi hayi sokukuhle sokumnandi sokukonke sokurayit. But lapho kunabantu esikhangele ukuthi sibe lobuhlungu obuthile uMthuli ayenze umsebenzi wawo. Into esiyikhangeleleyo ukuthi amthile uMthuli Ncube asimsekeleni uyakwazi akwenzayo atshiyo mpumputhe ngumuntu owaziyo and uyanikwa akwenzayo amandla wonke. Ukuthi imali ivele ngaphi izinto vele zimbi azivumeni ukuthi into zibonakale kakhulu.
Ye mnumzana Sibanda, sike sezwa umnumzana Obethi Mpofu yena enguye ophethe ezezanu PF sithi thina okwenziwa nguMthuli Ncube lokhu asikwazi kazange asitshele ngakho. Kungakuthembisa yini njengalokho okukhulunywa ngubaba uGawule ukuthi hayi umnumzana Ncube waphiwa ithuba ukuthi avuselele umnotho kaphiwe isikhathi sibone ukuthi uzayenza?
Ngingakuphendula ngento engayitshela uProfessor Mthuli Ncube ngize ngihlangane naye eParliament ngelanga le State of the Nation Address. Ngamtshela uProfessor Mthuli Ncube ngathi mina uzazo resigna uzachiya umsebenzi njengonkosana moyo kodwa umehluko ukuthi yena uzasebenzisa iWhatsApp.
Nanto ke udaba ungasigcibela uhlelo mnumzana Gawule.
Chris, ngiyamuzwa umdaweni lapha. Ngiyabonga Sibanda, izinto ezinye ziletha iqiniso sibili, ngiyazivuma ngiyazamukela, kodwa ke amasela Sibanda akhona ku MDC kumbe into ku MDC uzandiye fonke wakhona la ngapi le wa check emasela akhona yonke indawo akhona
masela umehluko ukuthi awe MDC ka tshonti esikhwameni sika hulumende
njalo ngiyavuma khona ukisela njalo ngelibanjiweyo njalo amasela kathi ayaguduzwa noma ngelingapi elicethe ngapi lizavela